uthephona she makarawulo makhanaka ishe charamba balobeka kutsha imbali yomdlalo wokugijima elizwe lezimbabwe ngokufinyelela kufinali yomncintiswano we-200 meters kwimidlalo ye-olympics izolontambama wake wasebenza iyintatheli zindaba yezemidlalo uthandiwe moyo uthi uvisela ababili laba inhlanhla enkulu emkhankasweni wabo ukuthola imendulo
benze kuhle sibili kakhulu sesikhangelela ukuthi this time around mhlawumbe singathola lathi imedali njengezimbabwe
iyintatheli zindaba yezemidlalo upraise dlakama uthi yena akusoze kube lula ukuba bathole imendulo abadlali laba banxa ekhangela indlela abagijime ngayo kusemifinal.
Izikhathi zabo yezengani mlesolo lazo ngoba abadadiwe kunumber 3 mites abo kusho ukuthi masikhayele ukuthi number 1 nonumber 2 ma-hits lawa different izikhathi zabo beziphambili kakhulu kulezabo.
Olandela ezemidlalo umnyaradzi mabikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo ye-olympics.
Hhawu makarawu locharamba hhayi baziyenzile izinto kuhle lokhu kuyabukeka loku kuyabongeka abancane abasakhula labo bebona into ezinje zisenzakala bonke bayaba lebhilifi ukuthi it's possible abagijime ngalaba abafana bana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama-sports mele siwathatha to serious italenti linethu lisaselincane kuma-next olympics sabe le more representatives.
Udumisani Luzulani Dube ohlala enyama endlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni.
Lapha abadala labantwana sebedinga ukuthi bethole ukudla isikhathi sokuthi umntwana eso ukuthi uthole ukugijima bene landele ipassion yakhe ayisisekho so laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha especially enyama endlovu ekhona ufeatured begijima kakhulu kodwa ngesizathu sokuthi umuntu akathola uyagcina esiyadinga umsebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sports.
Umakarawulo charamba bayingxenye yabadlali abayithoba mnembili abafinyelele kufinali njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika uNoah Lyles kanye lo-Arion Knighton bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loyetsile Tebogo owabo leBotswana. Umakarawulo charamba bafunda emakolejini emelika. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanjini.